bagu VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 23 kumvimbitho 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Gezani izandla zenu la lesipho, isipho sibili eright. Liyenze njalo ama-sanitizer enqwalise emakhampani lapha lisebenzisa ama-sanitizer.
Lanxa uhulumende esithi abantu ababili abatholakale bele coronavirus bakhanya besila kuhle, iningi lithi ukungavalwa kwemingcelelo kuswelakala kolwazi kumemethekisa lomkhuhlane.
Ekuqaleni kuhlatshwa umkhosi walo mkhuhlane, umphathi ntambo wezogatsha lwezempilakahle wasethekela lesi sibhedlela wasithembisa njalo bana kule mali eza kulethwa.
Umasipala wakoBulawayo uthi uhulumende kumele aphange amuphe imali yokuvuselela isibhedlela esikhangelane lezigulane ezile coronavirus eseThornbrook. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi abantu ababili abatholakale belomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe bakhanya besila kuhle, iningi lithi ukungavalwa kwemingcele yelizwe lokuswela ulwazi kukaZulu kuzabangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngamandla njalo udale umonakalo omkhulu elizweni. Ababili laba izizalwane zeZimbabwe ezike zethekelela emazweni ahlaselwe kakhulu yilomkhuhlane. Isigulane sakuqala esihlala eVictoria Falls sibanjwe lomkhuhlane ngemva kokwethekelela kweleBhilithane, kwathi esesibili siwubanjwe ngemva kokuya eMelika. Iningi lithi imingcele yelizwe kumele ivalwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa alandele umzekeliso wenkokheli eziningi okuvimba ukungena kwezizalwane zamazwe ahlaselwe kakhulu yilomkhuhlane. Sixoxe lomeli weSouth Atton edale lePhalamende uMnumzana Peter Moyo.
Laba bantu laba abanye amazwe asebevale amabhoda abo, kanti thina siloko sivulile amabhoda uhamba njani? Uzakhangela ukuthi khona abantu bonaba ababuyileyo ababanjwe ngalo mkhuhlwane ayisibo abahlala lapha, kanti bekomanye amazwe basebebuya nawo umkhuhlwane lowo, ngoba thina asivalanga amabhoda ukuthi abantu balaba bake bahlale khona ngale. Thina uyabona ukuthi udubo esilalo lapha elizweni leZimbabwe akula mithi, akula vele le mishini engakhangela ukuthi khona umuntu lo ulawo umkhuhlwane umbekala. Kumbe siyazihambela so sesivele sesifolile mnumzane. Abantu beZimbabwe engabakucela khona ukuthi khona abantu benkosi liyakwazi ukuthi akula mithi la, liyakwazi ukuthi khona akula madoktor la, amadokta axotshe umsebenzi ukade, yikho bayazisebenzela nje bezidubekela abantu kakamlimo. So lina kungcono lizihlalele esindlini, emabhawa lingayi, emachechi lingayi, ezinhleni lapha lingabambani izandla. Gezani izandla zenu la lesipho, isipho sibili eright. Liyenze njalo ama-sanitizer enqwalise emakhampani lapha lisebenzisa ama-sanitizer. Yikho engakutsho ngoba uye uhulumende wethu vele asimthembi, ngitsho lakanye kathesi olayo umongameli uyaphonguyeqa ehamba emazweni esiyabuthana nalo mkhuhlwane lapho atshelwa khona ukuthi kona kulo mkhuhlwane yena lokhu ehamba.
Isibhedlela esikhangelane lalo mkhuhlane koBulawayo eseThornbrook sibikwa singalungelanga khona ukugcina izigulane ezibulawa yiloba yiwuphi umkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Into ezisa ubuhlungu lapha ikuthi khona uhulumende wethu kalandaba labantu. Izibhedlela zonke zikahulumende, they are not ready for this coronavirus pandemic. Kathesi bathi Wilkins, that's a cancer hospital. Ezibonele ukuthi khona kufanele ukuthi khona sibe prepared ukuthi sisayite lo mkhuhlwane. bayazenzela abaphuka imali ngohulumende bayazidingela izimali zolezi ezilutshwane bazibathathe le mali yokuthenga ama-chemicals ukuthi khona balungisise Wilkins kathesi uhulumende tshona yebhoda ewilkins engathi yisibhedlela sekukahulumende urhulumende ngahambe eharare hospital hambe eparenyato hambe empilo hambe etony groove akula lutho ngitsho urhulumende low is sleeping on duty
emingceleni efana le-Bate Bridge le-Plumtree elokhu ivuliwe kubikwa kungela zibhedlela ezingaphatha lomkhuhlane ulubona njani lolu daba
yikho lapho engikukhulumayo ukuthi khona amabhoda la kube kufuze avalwe njengamanye amazwe avalileyo amabhoda abo
umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edale lephalamende ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusilela kolwazi olwaneleyo ngomkhuhlane lo kufaka uzulu weZimbabwe engozini enkulu enye yalezingcwethi udokotela Solwayo Ngwenya oyisiphathamandla esibhedlela sempilo kobulawayo uthi kumele uhulumende asungule umkhankaso obanzi wokulimukisa uzulu ebhala enkundleni yeTwitter umnumzana Ngwenya uthe njalo uhulumende kumele enqabele ukuhamba-hamba lokuhlangana kwabantu ngaphandle kwalokho udokotela Ngwenya uthi umkhuhlane we-coronavirus lo ulakho ukubulala abantu abaningi eZimbabwe kusenjalo imbiko yokuthi isibhedlela esibhekane lokuthatha izigulane ezilomkhuhlane we-coronavirus kobulayo eseThorn Grove kasilungelanga ukuhlala izigulane sokudale ukuthukuthela okukhulu kuzulu waleli dolobho umasipala yena uthi uhulumende kumele amncedise ngemali yokulungisa lesi sibhedlela sixoxele ukhansila waleli dolobho umnumzana Mlandu Ncube
uhulumende njengoba lesi sehlakalo sesidikleywe ukuthi i-national disaster sihlasela ilizwe lonke sikhangeleleke ngendlela ephakemeyo kubana uhulumende athele imali ukuze lesi sibhedlela sikhuphuke siye ezingeni elingaphezulu esinjengese-hare leso okuthiwa i-weclinic leso ukuze sibe phezulu sibili ekuqaleni kuhlatshwa umkhosi walowo mkhuhlane obona umphathintambo wezogatsha lwezempilakahle wasethekela lesi sibhedlela wasithembisa njalo bana kule mali eza kulethwa kodwa yolokhu esiyilindile njalo siyazama thina ngesilakho ngezisebenzi zethu ukubana sonke isikhathi sinanzelele abantu abangabe begcatshwa nathubala lowo mkhuhlane
livumelana labezempilakahle yini abedale lephalamende abathi izinto kazimanga kuhle esibhedlela seThorn Grove
and siyavuma sibili into kazimanga kuhle ikhansili kayimelwanga kuhle layo kwezemali ngaye wonke umuntu kodwa njengesibhedlela esisiza kangaka njalo kulo mkhuhlane ongaka besikhangelele ukuthi kubanjiswane phakathi kahulumende njengokuthembisa abakwenzayo lapho obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zempilakahle kuhulumende akukhulumayo lapho ezesethekelele isibhedlela seThorn Grove lesi ekhuluma ngendaba yecorona
izakhamizi zakobulawayo ungazixwayisa ngawapha amazwi
into eqakathekileyo yokubana abantu bakithi kamananzelele lezi zibonakaliso ezikhulunywayo ezecorona be-avoid indawo yokubuthana lokuhlangana nje labantu abangaziyo ukubana bavela ngayo njalo besebenzise wona ama-sanitizer la alunge afanele ukwenziwa njalo umuntu ma ecabangela ukuthi engabe lawo lowo mkhuhlane kasheshe ayebona abezempilakahle ukuze bamsize
umnumzana Mlandu Ncube ngukhansila wakobulawayo abenkolo ezijiyeneyo abanengi kabayanga ezindlini zokukhonzela izolo ngemva kokumiswa kwemibuthano yabantu abedlula ikhulu nguhulumende emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus wona osungenile eZimbabwe njalo osubulele abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu emhlabeni jikelele kodwa abanye abamasonto alamalunga aphansi kwalikhulu bahambile emasontweni le yinto esolwe ngabanye abathi uhulumende ubemele avale yonke imibuthano kungakhathalekile ukuthi ilabantu abangaki ngoba iqiniso ukuthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka phakathi kwabantu ababili nje kuphela ingqe omunye wabo elawo sixhume umfundisi uSeni Spanda wasichazisela ukuthi bakhonze njani abanengi izolo
amabandla amaningi kukhonzwe ngendlela ehlukeneyo abanengi intshumayelo zithunyezwe ebulenjini abantu ade bebuthana ezindlini zabo bezimuli belalele intshumayelo athi khona abanye njalo bayenze okuthwana ngesilungu ama-cell groups ukuthi bahlangane kube zimuli ezimbili kumbe ezintathu zihlangana endlini eyodwa labo ke babe labo njalo belalela intshumayelo bese beyixoxa ke bebodwa khonapho njalo bekuthunyelwe ebulenjini izingoma ade zihlatshelwa abaningi ade bekhona ebhukini lobuso kusenziwa inkonzo khonapho abantu bexhumana layo besezindlini zabo ngobhuku lobuso ebulenjini njalo into nje ebisiduba ukuthi siyazi ukuthi kuyabe kudingakala ukuthi nxa ungena ebulenjini kubeke le service provider eyabe izakwanisa ukukwenza ngendlela enhle so ngesikhathi esiningi abanye kade begcina bekhutha kwezinye indawo ngoba siyakwazi ukuthi kwezinye isikhathi kuyabe kusiya phezulu kumbe kusiya phansi amagagasi ebulenjini
yebo sibone uhulumende misa imibuthano yabantu abedlula ikhulu kodwa ngendlela esesibone ngayo lomkhuhlane umemetheka akukhathalekile ukuthi abantu bakhonza bebabili kumbe bebathathu nxa ekhona olawo uyahle umemetheke ulubona njani lolo daba
ngokubona kwami lapho esesiya khona nxa njalo sikhangela ukuthi vele lona ilizwe lethu lalapha eZimbabwe alila mithi alila sibhedlela into ebingcono ukuthi ngabe abantu bayahlala ngekhaya bekhonze bengekhaya ukwenzela ukuthi labagulayo kumbe kungaba lo mkhuhlane ube khonapho ukwanisa ukuthi usetshenziswe khonapho endlini kungahlangana abantu abanhlanu kumbe kusiya phezulu asikwazi lwami uyabe vele ngaphi kumbe siya ngaphi kuba yingozi yokuthi abantu bengathelelana nxa njalo sikhangela amazwe anjengabo-Italy sifunde isifundo esikhulu kakhulu ukuthi lo mkhuhlane uyamemetheka masinya mina ukuxwayiswa kwameni lakho kwamanye amakholwa ukuthi asinanzelelenini ukuthi loba sikholwa ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa vele yona inkonzo ubudlelwane bethu lo nkulunkulu abukho kubuilding kusakhiwo lesesingenela kiso kodwa kusenhliziyweni zethu ngakho siyakwanisa ukuthi uNkulunkulu sikhulumisane laye singekhaya simelele ukuthi kuze umkhuhlane lo uzudede kube lula ukuthi abantu bezihambele singananzelela kulomnye umfundisi ade thumela namhle ekhombisa ukuthi kadansho uNkulunkulu waxwayisa uJosefa ubaba kaJesu ukuthi abalekele eGibhithe ayecatshise uJesu ngesikhathi sokule ngozi emntwaneni uJesu sokutsho ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi sibuyele ngemuva hayikhona ukuthi sinqotshwe yikufa kumbe sinqotshwe ngumkhuhlane kodwa kuyinhlakanipho evelela kuNkulunkulu siyakwazi uNkulunkulu uyaphilisa uNkulunkulu uyasilisa kodwa singeke saba ngabantu abangalanhlakanipho sifake abantu abaningi engozini ngakho yikuxwayiswa lokhweni lapho
lo ngumfundisi uSeni Spanda Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa azimisele ukubopha abantu abazatholakala besephula umlayo wokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu emizameni yokulwisana le-coronavirus. Iphephandaba leHerald lona lithi inkonzo eziningi ziwulandelile lumlayo izolo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Abathandeka kakhulu ngohloniphana umoya ebandle into ephelapha nawo kuphindi kukhathazeka nje kuphela ngesimo se-corona ekhona zihluphile esikhona siphila kuleli zwe. Kodwa esilethemba ukuthi uNkulunkulu ukhona uzangingenela kikho laphana, ngoba isibalo sabantu abayitholayo leyo nto le sinyuka cishe malanga wonke, kuyinto ezisusizi kakhulu. Ngibe sengiyakhonza ebantwini bonke nje abangazela kofamily yami laphana komoya ophindi ngikhonza intepe mawane kibo bonke ngiyakhonza. Amen.
Ulivuka njani emsakazweni? Ikhuluma nje lo lakhe khona phe magwe lapha esigabeni samathema lapha. Mina vele into engiphatha kabi kakhulu lapha izihlobo ezinhle ikuthi indaba le e-coronavirus le ayindaba e-coronavirus le mina kayimphathi isiki kakhulu njengomuntu olilunga nje lenkonzo osontayo ukuthi manxa sowufika izikhathi zamakhefu le-corona layo isikhonapho-ke khona kusokungumbono omuhle kakhulu ukuthi kuvikele leli gciwane le-corona onto yengabuthani okuningi. But-ke esengizibuza ukuthi kathi manje njengobana kwelakithi lapha ngendlela okuvikeleka ngakhona-ke mina ngokwamngani kakubona ukuthi-ke kuvikeleke kakhulu okunganani, ngoba ngikhuluma ngisemngceleni kwabebhoda lami ngibona abanye-ke bexhapha-ke khonapha nje ngathi izolo. Kodwa-ke isimanga bengisibona abantu bayachaphela nje kuphela ngokubhadala imali umtengela amaphepha aphuma yeli angena yela ewoda yeli ukuthi manje-ke njengobana-ke kuloku kusesele nhlelo ezinjalo-ke fo kuzavikelwa njani njengobana vele labantu bezihambela abaye kubhadala bona abale-corona begcine-ke sebengenile elizweni singahulumende iyakuqinisa indaba ye-corona le ngoba hayi Yesu sihluphile. Ngiyabonga.
Ye, linjani bomsakazo we-Studio 7 abasakazi labalaleli? Hayi, mina ngingujamela ngapha esingwisi. Into engizama ukuthi ngikhulume ngayo lapha, ngizama ukuthi ngiphe ukuncoma uhulumeni lapha abathe khona hayi sokuvalwa lapha nalaphana nalaphana nalaphana, ukhangele ukuthi izikolo nje ukuthi waselentshitshine nelanga elokuvala sekuyavala kungolwesibili, hhayi kuyinto enje. Kodwa sadidelile nje kancane ukuthi nakuyikunqabela ukuthana kwabantu abaningi. Kuyathiwani indaba ama-Q kuzupuko nama-Q ukudinga ifiwemu nama-Q awempuphu angazi kungenziwa njani lapho, ukuthi ngoba kungasala kukhona khonoko kusho ukuthi kuyabangela futhi konke umzamo owenziweyo lowo ungancedi kangako. Impuphu kumele itholakale ezindlini abantu bethu. Kuyathiwani ukudideka kwami lokhu? Hhayi, ngiyabonga balaleli nabasakazi.
Ninjani balaleli ka-Studio 7 nabasakazi? Okhulumayo Smele Inkosi. Ngikhuluma kakhulu ngendaba ye-coronavirus. Hey, indaba le isihluphile le. Sesikhulekela nje ukuthi ingabuyi ngapha eZimbabwe ngapha. Ngoba mina anginasiqiniseko sibili sokuthi mpela izinto zangkhona sezilungisiwe zonke, ngoba kathethi nje kushota iparasi. So hayi, anginasiqiniseko sibili sokuthi khona eZimbabwe bathi sebelungiselele but ngilama-doubt. Njalo isibhedlela zabo sikhatshana kakhulu. Ongakuthi umuntu osuke Plumtree nxa engabanjwa i-corona leyo esiyafika khona le Harare uyabe phila sibili.
Nantani ukukhuluma ngodaba lolo le-corona lolo. Mbona ngani uhulumende lapho uyazicacisela? Uhulumende ufuna ukuvalela i-corona phakathi lapha elini. Ngoba nxa bekhuluma ngokuvalwa kwezinye izinto zonke kade zikhangele ukuthi kuzakhuluma ngabantu ama-border asevaliwe. Ngobana kuzovala zonke izinto phakathi eZimbabwe. Ngobana umkhuhlane uvela phandle uvala kwezikolo namajeji lokunye okuningi akungancedi ngamabhoda ekhamisi ngoba bangena phakathi kwamabhoda babuye ezindlini lapho babafika beshiye khona umkhuhlane. So ukuvalwa kwezikolo lokuvalwa kwamajeji lokhu akungasebenzi lutho ngamabhoda ekhamisi. Kabavala amabhoda, kabavala ukubana kulo umuntu ungenayo khathi umkhuhlane lobathi usungenile ungena ngabantu abavela phandle. Uhulumende kakhulume ngako lokhu uqakathekisa ukubana engatholi imali ngobana izinto zonke ezingenayo zitholisa yini uhulumende imali fala ndaba le mpilo yabantu. Hayi nangibona ukubana ngabe uhulumende kathi sile umkhuhlane onzima umkhuhlane esabe kalo njalo kuya kubi kakuvalwa amabhoda isifundi kini ukuthatha indawo ngoba akumanga kuhle la shuwa nyabona akumanga kuhle umkhuhlane kawuvalelwe phandle akhona into uvalelwe phakathi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wakwele Germany, unkosikazi Angela Merkel, uzihlalise endaweni engafinyelelwa muntu izolo ngemva kokwamukela imbiko yokuthi udokotela wakhe omhlabe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wenyumonia ngolwesihlanu usebanjwe umkhuhlane wecoronavirus. Umeli weKentucky kudale leSenate umnumzana Rand Paul ube ngusenetha wakuqala weMelika izolo ukubanjwa umkhuhlane weCoronavirus. Akhona amalunga edale laphansi eleHouse of Representatives lawo abanjwe lumkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili eMelika. Amabhizimusi angena kunkulungwane lenkulungwane abikwa elakho ukuvalwa ngenxa yokulahlekelwa ibhizimusi okudalwe ngumkhuhlane weCoronavirus. Amankampani amanengi amile ukusebenza okwamanje emizameni yokuvikela izisebenzi kulumkhuhlane. Abantu abanengi labo batshona bezivalele ezindlini. Sixhume usomabhizimusi weZimbabwe ohlala e-Indiana khonapha eMelika umnumzana Muzobanzincube.
Umkhuhlane weCoronavirus lowu osumemetheke umhlaba wonke uliqiniso njalo uyisivunguzane somkhuhlane osumemetheke wagcwala umhlaba wonke. Ngiyacela sibili Zulu weZimbabwe ukuthi lihlale ezindlini lizivikele kulo umkhuhlane ngoba lingabe liphuma phandle lisenza izinto esizibonayo lapha kwamanye amazwe abantu bejabula nje lizaphela lithi dudu. Njalo futhi lingayenza njengo-president u-ED Mnangagwa okhuluma esithi abantu bonke bahlale ezindlini kodwa yena lokho esenza ama-rally akhe awezana u-PF ehlangana labantu espreada umkhuhlane lo we-coronavirus lizaphela lithi du-du-du bantu baseZimbabwe. Ngiyalitshela sibili khangelanini thina ukuthi ngapha eMelika e-Italy konke Europe ngapha ukuthi umkhuhlane lo usugcwele njani. We have one of the best healthcare systems in the world and we are failing to combat this outbreak. Please, hlalani ezindlini.
Siyazi ukubana ungusomabhizimusi, amabhizimusi amaningi ayakhala athi aselahlekelwe imali eningi kakhulu ngenxa yalomkhuhlane. Kwelakho icele ungathi kumi njani?
Mnumzana Nkomo, khonapha ngilokudana okunzima mfowethu. Njengomnumzana nje ongusomabhizimusi lapha eMelika ngilezi sebenzi njalo ikhampani yami dependa ngama investors and ama investors lawa have lost millions of dollars ku stock exchange yetu lapha sibonile iDow Jones le S&P konke kusiwa kusithi vuthu ndoda. They lost a lot of millions of dollars sinje khona apha sihlezi asila mali asibhadalwanga, asikwazi ukuthi sithini, izisebenzi zikhangele mina lami ngikhangela ama-investors. So vele kuyingxabangxoza ndoda lapha eMelika, abantu kabakwazi ukuthi bathini. Njengokubona kwami mina ngibona ngani kuzaba lama bankrupt companies more than abantu ababhubhayo ndoda, ngoba sokukuvila kuvisibili nxa abantu bengasasebenzi behlala ezindlini kodwa kumele bedle bebhadale ama-bills wonke. Angazi ukuthi sizakwenzani mnumzana Nkomo.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe ohlala e-Indiana khonapha eMelika. Ezikuseni sikhangele ebezihamba phambili. Lanxa uhulumende esithi abantu ababili abatholakale bele coronavirus bakhanya besila kuhle, iningi lithi ukungavalwa kwemingcele lokuswelakala kolwazi kumemethekisa lomkhuhlane. umasipala wakobulawayo uthi uhulumende kumele aphange amuphe imali yokuvuselela isibhedlela esikhangelane lezigulane zomkhuhlane we-coronavirus ese-Thorngrove. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 na. Mina lani asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6. Olivalelisayo yimi owenu uNtungamile Nkomo.